Le jona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Ya, ekuseni siye emsebenzini beku-calm, everything was okay. But then kathe siemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest, but then everyone should be home by 2. So sesiendlini, we are just expecting anything.
Amapolisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla le-NPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe kutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapolisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla leZANU-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti owe-MDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela seParire Nyatwa emini namhlanje, njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisele eMelika, eleBhilithane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa abantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu. Besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelane ezitaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezitaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani yalo ojongeni owenza ukuthi indaba size siphethe sezilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokho kumbe khona sisazokubona okunenge?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo, ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswano kusukisele muva ngesikhathi sempi yenkululeko kubo Morogoro labomgagawo lasezambia, bebulalana bona bodwa kuze kuze kufotonkogara kuze kuze kufo Solomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yokusebenza yokubulala, bonabo abayibo abaphethe izintambo kathesi, okwenjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala abo abantu abaphethe izikhali. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izeki yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe, ekumthetho, isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ye ekule South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini eHarare namhlanje, lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanakosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mna nisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasotsha ngisagada umtshovo. So manje nisakwazi ukuthi amasosha yona njena mele protect kuthina sengoyiwo asigijimisayo. Ilizwe leli asikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla ngithi ngiyangena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha, asakwazi sekho safe phela, senzeni?
Umnumzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngawuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akube nzima ngoba thina abanye besifuna ukuya emsebenzini kodwa sesihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adimile edolobheni. Kodwa ke siyathemba ukuthi kusasa ngcono ngabe vuka kungcono senelisa ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Luphahla ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elokuthula.
Into eyenziwe yigovernment yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu, and namhle thawona abantu bebexotshwa uginyiza abantu izolo, sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusethu khanxa wangenwa vele ubona amasosha ayiseyimayima uhlu vele wesabe uhambele katshana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto ede siyikhangelele, sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula, kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Encube isakamusi eHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Ya ekuseni siyemsebenzini beku calm, everything was okay, but then ngathe siemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotest, but then everyone should be home by 2, so sesiyendlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayele ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central kwasekusithi ilunga elizimeleyo ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi izakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje kobulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emaofisini ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvothelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Iziphathamandla zebandla leMDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu, zathi zona besizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapolisa axotshanise amalunga la angene emaofisini abo ababhaxabule kabuhlungu, abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo, waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Ama youth abuyile lapha emsebenzini befuna ukuzigidela ukucelebrate ukuthi labuyile. So bathe becelebrate khona phana begida bephakathini. Babone sokubuya iriot manje levela eFebruary. Isiqalisa ukujumpa ama-tema ho.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumela kayihambanga kahle, kathesi ama-results esilawo ngaba National Assembly aka-president asikabi lawo. So bona bayasebesole yaphi? Kodwa singananzela vele inkulumo zikaNelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance. Amagama akhuphayo ukuthi khona umara lakhe awugcina ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi wona yiba bawinileyo. Khomphana kwamele sihlukunanzele ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usancintisa uyakwazi ngizadliwa ngizaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, go ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle, abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvotela iMDC Alliance okusobala. Eharare kulohlupho kuyaxatshwana, kuyaxokozela. Nimadolonzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini kumbe ngokungayisikho. Kodwa engonanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo kukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapolisa abegcwele indawo yonke, abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguChris Gande.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Sikhongozelani ku Studio 7 insuku zonke. Lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abinhlanganiso sizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebethule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubega uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso ye-Commonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcinisihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project unkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ingane amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokho akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokho kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga le-board le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangele indaba yamasotsha esiwabona izolo emastradeni eHarare ngilosizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bacina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu bezimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezanu-PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu nokubangela umonakalo emahofisini awezanu-PF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayi kuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezanu-PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe imiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela loludlakela. UChamisa utshele intatheli zindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile na khonokho? Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo ngasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho ikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Abantu beZimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi uPresident Chamisa akala masotsha awathumele ebantwini lembhobho ukuthi bazodubula abantu. othumela amasotsha ebantwini ngupresident u-Emmerson Mnangagwa nguye lomlando wokudubula abantu. Kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguye olecala ngobephansi kwavela ngaphonoko. Angazi ukuthi yibuhlanya obungakanani, kuyethusa lokho. Esesimelele ukuthi balethe ama-results.
UChamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza lo mongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi kwezombusazwe zesabela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kwele Somalia labelizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumbhuqazwe weGugurahundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South uhlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokhu sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba emaNdebeleni lo mthado wale ZANU-PF ingathi iyaxaka. Kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha emaNdebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyizikhunyana okuncinyana. Mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga okuyizikhunyana lokho komumbu mbokwani bazakufa ngendlala. Babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathethisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone ngathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khonoko okuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabi buya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezanwini. Ngitho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala idlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurahundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo. Kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizibalise. Sokuqala, njengoba ubaba uMkandla ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi phecelezi ngesilungu yi-poverty. Ungancindezela abantu isikhathi eside, ngitho bekuphila khona ngokwakho, ubafikise ukuthi bangaesiyasesane sekugrawundi ukuthi babonbeze babone ukuthi akula lutho abangalenza kungekho wena. Bafika bagcina sebeku-situation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu laba sebeku-situation ezinjengaleyo, nxa usubalanda ubanikeza ngitho umgani wenhlanyelo, ubanikeze lokuzimbuzi okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise. Abantu labana bagcina sebekubona ngazani wena ungujesu owesizulu ngumesaya. Yiyo indaba yokuqala yi-poverty abantu bakithi bakwisimo sonesi. Esibili, iThebeleland isi affectwe kakhulu ngama mike esingathi esilungu ngama migratory patterns. Abantwana bezano abayibo abantwana bezano from Mashonaland iningi lawo sebengene baze bayafika emsamu emaThebeleland.
Baba uMkandla siqibe ngamafithane ukunqoba kwezano PF lokho kutshoni ukukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo eloku iphinda khonapho njengoba okamhlanga la ayibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni. Kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. Kanti izano emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya belezinto zabo uyatsho. Hamba uye eWest Nicholson wehle ungaza kuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi yigwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi nge-district engxenye ye-Midlands emashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labana abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi bhotela izanu ikuzathola okuyitshintshi lokube ngutikita uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibona ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngiyesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapha basuka khona besebesithi kwanele asizakufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba nesisho babuMkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sibe silokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu bemashonaland asisayifuni liyeza ilanga elinjalo. Ilanga elinjalo ilanga eliyithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla onqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende. Kulesi zalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethule esikhulumeli samapholisa eLimpompo uKenel Mwache Ngwape, odutshuliweyo ubesekhombini ebithwele abantu abangamashumi amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusa. Bathe befika eKrugersdorp Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuke izigange ezine zihlomile zaqala ukubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dutshuliweyo ezame ukuthathela isinye isigebengalesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebengalezi zabaleka. Amapholisa acela lolwazi ngalezi zigebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 gumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesihlakalo sesengeze kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyukuthi ufuna imali fast money kumbe ufuna something nje uma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in security njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uBritton Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjweni kwabantu ngoba angeke uthi ibhasi isuka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Promise Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ubusela obubhahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke yikuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli. Yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi njalo ngeke bekume ezilonga.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.